Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le National People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Ama-councillors eMDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amana kandileyo kubela babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi so sesihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo ukufuna wena ezitolo ibhakedi lakho lebe liyi-$3 futhi uthi ungathola i-2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokufaneleyo.
Kambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa etshaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla. Ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Iziphathamandla zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alikamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxele lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu besidinga sebedinwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo?
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu besikele izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla elingasikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili. Asiyenzi imihlangano leyani yokufitafita njengabantu be-MDC sihamba sibe siyerejista emapoliseni. Sihlangane labantu egcekeni okurayithi ngama-councillors e-MDC sekale kakhulu. Sibi 2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indala. Vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu PF sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlalo edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqinile sibili. Kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumanyana ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungisa uhlupho esilalo.
Lo mnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla le-National People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Inwe Ngenye lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama-bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i-300 million njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe okwenzakala ewange ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZBE, kule Standard Bank, kule Agribank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yi-Standard Chartered. Lawa amanye lawa, imali hayi 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 isifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obanda imali kulezi nsuku. Umuntu wonke oyabe nemali akwenzayo ukuye esitolo aphonge ukudobha nje khonoko ayabe kufuna. Loku-transfer nje kubo ekhokheshi, but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule-cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenyebe elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewa nje kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa enjengakhuluma ngawo abanye lawa hayi imali ayikho kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana but ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala bagcina sebefloka bonke besiyakhona ngayo bagcina sekusiba lokuze liproblem ukuthi even lakhona ngalo e-Victoria Falls imali kayisekho ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi amanye ama-towns sebefloka besiyakhona ngayo akula lapho ngathi kungcono khona
labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobho bayenelisa ukuyithola imali malini
ungathunyezelwa sibili kuyimali but ukuthi uyibambe hayi inkani abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubo ngathi ngathi basebenzise bantu sikusebenzisa le okuthiwa yi-ecogage le okwakho yikuswayipha nje kuphela usuyathenga khona uyabe uvele ufuna ukuthenga
lo umnumzana Donald Mampongwani Shoko isakhamuzi sewange sixoxelaye ekhonale ewange weziphathelane lemaphandleni isakhamuzi segogwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Yabisetshenziswa iyabe iyenza ukuthi abaseharare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wona uvote njani. Kokhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uyohambe ote ngayenza imihlangano ukhuluma njalo uyakhuthaza lokubuthanisa amasabhuku ebatshele ukuthi limele litshele abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka umnyaka ozayo kuyavotwa njani. Uba nami lingenzela ukwenze njalo uzalibomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bayakukholwa yini?
Ya abantu abakabi kwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuzahamba njani ngoba babe kwezinye insuku bethewo lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu abakakucaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 sisenza ukuthi bathi kuyabe kuminjani ngoba bantu ngapha wake batshaywa phela kumnyaka owa-2008 lwana akabayisaba kubi le ndlala kodwa nayo ngapha hhayi ngani khona sibili ukuthi inkalakata kanye kanye le mali ngoba ungaba nomumbu wakho ebhakede yi-$3 lezi nsuku nakathengayo bangikhona kusela so ukuthi kuthengisa litshintshana ngomumbu lamabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla abakaqalisi into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer zinhlanyelo zekhothoni yizawazithi ngezikahulumende yizawaseqalisele ukuzinika abantu liyabe lingaphansi kwamatiyamenini wamabranchi njani njani ibhalwa khona ngale emavillagini ngobathi kuza kukholekta kusuka kubo umasabhuku njani kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingane sithembe ijana lami Ishakuya tuya giti lapes kona sipis. Bono tuka bukamba njani.
Utigula shupolo guza le mali. Mtu ofunu kutengi si pagete la kelo mumbu. Utengi sangani. La laba bafunu kutenga batenga ngani.
Ama nakanji leo kubela wabu ya vetengu mumbu. Patikule ya nsuku wa wasabui. Toso sikambe makosa. Uliye chinjana lewa wukufuna wene zdolo.
Abe zdolo ba tata umumbu.
Ye. Vaya mugila. Ikamba na we JNP. Si pagete lako leweli $3. Ocho tuya tungatoli tuke jie chugela leo tuke Yes, I would so quite. Then I was found the gas and I don't know what. When I see a cut your own laptop, who to find into the in my
lo mnumzana Bernard Ncube isakhamuzi seGokwe sixoxela ekhona le eGokwe okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Choose to School. Masixoxe kancane awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabasha ngakho sabuya naleli icebo lokuthi sithembe into othiwa i-Shoes to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi baswela bathole kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi khona ingake ngakhumbisa emakhaya. Ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abalazicathulo nje isikhathi esiningi bathola ukuthi bagula, uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle, uyakhwehlela, khadi ilitshe, wakhubeka, wacece kubi isikhumba. Into eziningi-ningi ezinjalo bhilaziya kwakuyinto ezingathi zijayelekile, yinto nje engathi siphila layo nsuku zonke. Ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehlule ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Awu ihlabeleke impela i-explanation yakho. Awungitsheleke kids, uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila koBulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhale Shuthu School Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela, asikhethi ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelembi, ngapha kusemamidlini, ngapha kusemashonaleni, sihambe nje yonke indawo. Saqala enkaya. Sabe sisiya emazoe sengihlangene labanye abangani ababefuna la ukuthi bangincedise ngayo naleyi ndlela. Sahamba safika emazoe le kungandila ehara. Khathesi sike sathi thedele mbidana koBulawayo ngoba ngumuntu ohlala koBulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakoBulawayo nayo uzizwe into leyi ingasuko kathisiwe umoya kodwa izwakale kuyinto ekaBulawayo wonke.
Okay. Lapho ugqiba uluhlelo ukhangelele ukuthi luza qhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi one bese usuthiyana lakho?
Hayi, uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngoMarch. So sesilanda 1.5 years and sikhangelele ukuthi lo mnyaka ezayo.
Awusitsheleke uhlelo lolu luzabe lwenzekala ngapha kwangikhona koBulawayo njalo luza kuqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufukayo liyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyisithembi kwethu basivumele abantu baku OK kuJason Moyo Street Jason Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisithembi kwethu phansi labana sibekhankasa nje sibuyela abantu amaflyers sikhuluma labantu nje sibangenisa nje yosebenzi bethu ukuthi basiphalezisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis we are generally looking for amadonations from abantu in terms of itatulo skushi imali. Well, it's something else because in Abacha, we want to build a relationship with you. I want to back a team. Umuntu would rather trust you with the shoes more than they can trust you with the man. Imagine our medical community for themselves.
Hayi siyabonga Khiphe, kuhle ukuba lawe kuhlela ungadinelwa kusasa.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu
nami. Balaleli lizwile indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku choose2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda, choose inombolo 2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akusenziwa.
Namhlanje sixoxa ngodaba ngamlahlupha, udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile. Ukuthi nhlanje udaba lolu nilonkosikazi Shila Msonda uMankomo phela. UMankomo ungukansela edolobheni lakwaBulawayo njalo uyingcweti kwezamasiko esintu. UMankomo utshona njani mama? Yee, hayi isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe?
Koko sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane, umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina nobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, siyahlonipha, sihloniphe lehlobo, sihloniphe nomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu okuthiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esesemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni?
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abazele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe nto umuntu omdala uyahlala eseleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume, ngiyabatshela ukuthi hayi nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuze.
Ungehlula-ke Mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehlule.
Ngoba lokhu sikuthathela phela ukuthi ukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungise sibili babe ngabantu?
Abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakhe uyababiza ubahlalise phansi, bantu abami nezani lapha, wena wangaphuvelanga lokho elikwenzayo bantu abamakulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi lokho elikwenzayo akulunganga bantu abami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu?
Hayi, kuvele kakumele angiphakamisa uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uthaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngithaye wami nxa engenisa idaha ngokuthi nguye wami owonileyo. Xa lilidaha lingenisa intombi ngithaya yena owami. Ngithi lokho kwenzile mntana makulunganga ngithathe uswazi ngoba ibhanti angithayi ngesikhali ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe nguMangoye. Ungavala khonapha ngamafishane mama.
Mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika utshaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kufika ngakibo kusithini, ngokuthi utshaye umntana obiziweyo loba utshaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Ye siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile, ungathinela kusasa mama.
Ngiyabonga baba, ibelela ngelihle sinabe lonke sigoqa abantu bethu sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama.
Siyabonga baba.
Bye bye mama. Ntathi thubalela ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalela esemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Jube lilale.
Ube ukhona izolo akuse ziwa. We mama sibe munye, dina sibe moya munye, sifuseleli ngoma sedulu.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe untungameli Nkomo weStudio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye uphethe uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ichapter ka-15, ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abesesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 futhi kufa udonsi lakho lungathi, udonsi lakho soluphelile. Kutsho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa ngibona anabazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayilasti umoya womuntu kawufi. Kufa umzimba, ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu, uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya uphela ohambayo, le mizwa iyabe ilokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena, izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi, kutho ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lwana omutsha yokunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, ukholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe uthe uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Akho abantu abaningi babecabanga ukuthi hano ngingafa sokuphelile, yaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uzakuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engikunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi likaNkulunkulu sithi kufa idonsi lwakho lungaphi. Kutho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. kuthi ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso. Ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
Silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke. Singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968. Yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke la esiwabonayo, kathesi amakhulu lamancane, bonke abafundisi abaningi baphuma kuye. Nguye ubaba owazala ke amabandla la labafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo omoya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement. Konke waphuma kuye ubaba uMkhwananzi. Njalo yena ube umuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani, babambe njani amabandla abo. Nxa umfundisi kade ewonile, bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi ukwenzela ukuthi aye emkhuza. Nguye obelalelwa ngumuntu wonke. Kade kwanisa ukuthi ekhaya umfundisi hlala phansi, umfundisi yekele ukwenza lokho.
Ah, kuyiphethe mfundisi ngomthandazo.
Siyathandaza baba ngegama likaJesu, sithandazele abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo, ukukhetha impilo. Egama lika Jesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli, inkosi inkosi libusise, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uMontungamile Nkomo.
Uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena.
Pula, 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 pula,
Sibonge iBlack Mfolosi sithi ekwelutshena olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.